Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wayengusenator weMakhokhoba umnumzana Matson Hlalo uthi uzaqhubeka elwisa ukuthi aphiwe isikhundla sakhe.
Vele lapha kubulawayo sile problem kaThokozane Khubi oletha abantu ngamabhasikiti nsuku zonke.
Ukuvalwa kwamafekitali kobulawayo kuqhubekela phambili.
Nxa umuntu engakhuluma ngokuthi amafektari ayavalwa, ngabona ngumuntu ongahlali ezimbabwe. Amafektari avalwa kudala.
Namhla sikhangela amasonto ale mikhuba emangalisayo ase-South Africa.
So ungathatha inyoka uyidlisa kanjani umuntu, inyoka ephilayo wesi, and inyoka avela idli. Thothi abantu badla utshani, utshani lokhana kudalela izifuyo, akudalelwa ngokuthi abantu badla utshani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wayengusenator weMakhokhoba umnumzana Matson Hlalo uthi uzaqhubeka elwisa ukuthi aphiwe isikhundla sakhe. Uhlalo waxotshwa kubandla le-MDCT lokuba ngusenator ngoba wala ukwesula udaba emthethwandaba lapho ayephikisa ukukhethwa kukamnumzana Gift Banda ukuba ngumgcinisihlalo webandla kobulawayo. Ngolwesihlanu uhlalo ubesemthethwandaba njalo lapho kade ephikisa khona ukuxotshwa kwakhe. Isinqumo salolu daba siza kwethulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Sixoxelaye uhlalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isikhalazo sami Gandhi ukuthi nxa ungumuntu okuthi usuxotshiwe epartini singakhangeli ukuthi kade vele ngixotshelweni ngoba umele kwazakala ukuthi ukuxotshwa kwami ngixotshelwa ukuthi yindaba ngingavumanga ngiye withdraw amaphepha ami e-court lapho engangiwine khona ukuthi uGift Banda ngasuwa chairman njalo uGift Banda wabhanwa i-court ukuthi angazake abambe isikhundla sokuba ngu-chairman wakobulawayo ngenxa yokuthi umuntu omutsha njengoba lisazi ukuthi vele lapha kobulawayo sile problem kaThokozane Khubi oletha abantu ngamabhasikiti nsuku zonke. Lisenzelwa ukuthi abe nguye ozabe ekhuluma ukuthi lapho umuntu omele angene esikhundleni esinje nguloyo, akusalandelwa okuyikho okwenza abantu abaku-MDC ukuze bangene iphathini leyo. Ngoba iphathini ile constitution yayo ehambelana lento zonke emele zenzakale. Manje uThokozane abala constitution abayinanzelelayo sokwabo sengani iphathi ibhizinisi yabo lapho abantu omele bakhuma mkhonzi. Uyakhumbula ngalesana sikhathi kwafakwa uGordon Moyo naye ngazenza izindlela nokuthi vele wayengekho ndawo engakaevele abe siphathini kuthiwa nguye-ke sokumela nintise ukuba ngutemo. Naye nintise ukuba ngu-chairman uyenziwa imikhuba leyani eyazakalayo ukuthi uyacilwa kurigwe kwenze yonke into ukuthi umuntu wakhona azawini.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo owayengusenator weMakhokhoba engowebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwamafekitali kobulawayo kuqhubekela phambili, kodwa omunye usomabhizimusi waleli dolobho umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amafekitali kade avalwa.
Nxa umuntu engakhuluma ngokuthi amafekitali ayavalwa, ngabona ngumuntu ongahlali ezimbabwe. Amafekitali avalwa kudala. Akusela amafektari avuliweyo, lawo ongawabona evuliwe njengoba nangathi kuDisemba. Nabantu nje ababelinde imishina, belinde nama-building, kungela production ekhona. Otherwise, i-economy yeZimbabwe isiwile kulevuli yalo ukuthi asiboni ukuthi umnyaka lo siyaphela, siyabe singasakhulumi nge-economy. I-economy ezomnotho sezehle kakhulu sibile ukuthi nanxa ama-accountant ayengakufundelanga lokhu osokuseZimbabwe.
Amabandla aphikisayo, kukhona yini angakwenza ngoba siyezwa kuthiwa kule mali ezingangabo 15 billion ezicatsha?
Okumele kwenzakale ngoba imali okuthiwa yi-15 billion ecatileyo leyo yimali encane ngoba umnumzana uTendayibiti engu-Minister of Finance wayekutho ukuthi imali iyacatha eyema-diamonds eyama-minerals amaningi kayiyi kuhulumende yayisiya ezikhwameni zamanye amadoda. Yikho-ke into esimangalisileyo thina singabantu bezimbabwe upresidenti ngokwakhe yena nguyozikhulumeleyo ukuthi imali eyo yacatha plazi futhi nguye futhi ayekuphika ukuthi akula mali engawo. So kuthiya abantu bezimbabwe benkinga-nkinga ukuthi kathi kuhamba njani. Kodwa abamabandla kathesi abangakwenza bangazihluphi ngokuningi lokhu kwenzakalayo kabamanyane bebe ndawonye bese sithi ekucineni njengani ugeto soluseduze bahlangane bahlanganise amavoti abo akhethe nje upresidenti oyedwa oqondana nalowo owezano okhona. Yikho ukuze upresidenti lo okhona aphume ngoba akula muntu ongayinvesta kuleli lidle lo president ekhona.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi wedolobho lakoBulawayo. Ibandla leZimbabwe People First lithi seliqede ukulungisa ingatsha zalo zama-structures elizweni lonke jikelele osekusele ikukhetha nje kuphela inkokheli. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla elikhokhelwa ngowaye ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru, umnumzana Maxim Gandla, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, thina njengebandla ke sivele siphambo kwabo kakhulu, abantu bona laba sebexokozela. Thina sibumba ibandla elokuthi khona siyewina ngalo ama-elections ngo-2018. Ngakho-ke ekubumbeni kwethu ibandla lona leli silibumba ngabantu esibathola kuzo zonke indawo. Amaphathi la kabasela bantu, abantu sebebuye kithi kakhulu, sesibaqedela abantu. Yikho thina siphethe ama-province, yithi esaziyo ngokubuya kwabantu. Sibona ngokubuya kwabantu ngelele khona lokhu ukuthi khona kungaze kwaba lokuxokozela kakhulu okwenziwayo, kodwa abantu sibabambe kungaze kwangena omunye umuntu khona lapho yafike ephambani sabantu.
Njengoba ibandla lenu lisanda sungulwa, lizakhetha nini inkokheli kumhlangano weCongress?
Hayi, umhlangano weCongress phela lyona it's a formality kuphela. Inkokheli sabe sesiyibe lazo sesihamba sisiya kuCongress sisethe istrategy esisenzayo different with other political parties. So sile ndlela thina esizakwenza ngayo engayisiye amanye amaphathi.
Liza kwenza nini lokhu?
Hayi, vele siku-ground kathesi yikho sesikwenza ngoba kathesi sesiqedile ngokwama-structures ethu sesimobhalayiza kuphela okokuthi khona kube lelontshi liyana ukuthi upresident ehambe amaprovinsi wonke. Ngemva kwakhona lokhu upresident sehambile amaprovinsi wonke njengendlela esiyizama ukuthi siyenze. So kuzabonakala kukhona khona abafana ukuthi khona sesisiya ngapha entubeni enkulu kusiye ku-Congress.
Kunini lapho kuzayenzakala konke lokho?
Vele ngesikhathi esifitshane esilandelayo sona lesi upresident angaqeda nje uhambo lwakhe njengoba vele lakho eseluswa kangaka ekusavelensi kabamfuna ukuthi ehambe kakhulu ebantwini, kodwa-ke hayi uzahambe engena ebantwini amaprovinsi onke.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amakholwa eZimbabwe ahlala kwele South Africa sekhuthaze osowabo kwele South Africa leZimbabwe ukuthi baqaphele bangazihlanganisi lenqwaba yamabandla ezenkolo asehlume agcwala indawo yonke esenza ukuganga lemisebenzi yamasalamusi engasekelwa liBhayibheli. UBenedictine Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudala abantu bebesiye enkonzweni besiyakhuleka ukuhlabelela lokukhonza uNkulunkulu. Wasekusenzakala eSouth Africa leZimbabwe sekuchiye iningi lamakholwa libambe owangaphansi. Abafundisi abadlisa abantu inyoka, inwele notshani, abathela abantu ngamanzi abilayo, abachumayela begade abantu sengathi baphezu kwembongolo, abenza owesifazane azithwale ahlabelede phakathi kwemizuzu, abagcwalisa imota iphethulo ingazange iye egalaji, labelapha besifazane ngokwabelana labo ucansi, ngezinye zezinto eziningi esesijiya amakholwa amaningi elesithuli. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Bridget Ndlovu ocula eqenjini lezokholo elengilozi zezulu uthi lezi zigigaba abazibonayo yikugcwaliswa kombhalo othi ngensuku zokugcina kuza kubala abaprofethi bamanga.
Inyoka ivini ensimini nase-Edeni yiyo eyasuka yayengawu-Eva.
So ungathatha inyoka uyidlisa kanjani umuntu inyoka ephilayo wesi eninyoka vela ihliwe thotho abantu badlwitshana utshani lokhana kudalela izifuyo akudalelwa ngokuthi abantu badlwitshana okunye sengokubona uthola abafundisi uthiwa umfundisi uma yitshumayela kanye atheli phansi kumele agibele phezu kwabantu angiboni ku-right lokhana lokhana ku-abuse abantu ukuthi abantu bahluphekile and abantu babehluphekile bayenza noma yini
unkosazana ndlovu kutaza izizalwane zezimbabwe kwele south africa lezimbabwe ukuthi zihlole imimoya njengokutsho kombhalo hatshi ukuthathekiswa ikuthi umuntu uyabona wenza imangaliso loba ukusiza
ngoyibhayibhile isisho nalo ukuthi ngensuku zokugcina kuzoba nabafundisi bamanga abazokuthi intaba sukuma intaba isukuma ihambe abazokhuluma izibonakaliso abazoyenza yonke lento leyana yi-magic i-black magic so lokhana abantu abaningi basuka bengakuboni mina ngokubona kwami ngithi i-black magic ngoba abafundisi abaningi bacasha ngegama likajesu whereas bona besenza i-satanism and wathola ukuthi umuntu uhluphekile so kumele ukhiphe i-certain amount ukuthi ukwazi ukusizakala kukanti ujesu yena ehamba echumayela wayeyila abantu for free
umnumzana james spanda odabuka egwanda uthi usathane uhlakaniphile yikho esethele umoya wakhe kwabanye abafundisi ngesikhathi iningi labantu liphakathi kwenhlupho ukuze kubonakale sengathi bayasizakala
abantu abaqhaphele kakhulu kulezo zigigaba ezenzeka emhlabeni bengathathwa ludumo bebone inkonzo igcwala mhlambe kusenzeka kanti be izimoto izimali bethathwele imali ezingakanani don't mind about those stuff abazitholayo wena khuleka uNkulunkulu umqondo omkhonzayo kwenzela ukuthi na nasewugqineni uthole umqhele ukuphila ekhalakwa yezulwini amen
unkosikazi Thembi Sibanda ocula eqenjini lezokholo ele Sisters of Paradise uqwayisa uzulu ukuthi ekele ukuthatheka ngale imimoya ngoba uzaphelela esihogweni
lathi abantu singothathekile too much lokho vele kuyinto ewrong akulanto yokuthi right enjalo because ukukhuleka ucabanga ukuthi uNkulunkulu wena engakuzwa ukukhuleka umphezulu komunye umuntu kawuzange watsho lokho eBhayibhelini
unkosazana Simanda uthi nxa ulohlupho guqa phansi ukhuleke kumvela ingqangi hatshi ukuzidingela imikhokha ngezinto ezakuchithela imali zibuye zikuhluphe kusasa
kusebuhleli kusebubini uyazi ma nguguqa lana ngikhuleka ngithi uNkulunkulu wami ngiyabonga kumbe uNkulunkulu wami ngicela lokhu uzongizwa ngoba vele ngicela ngeqiniso futhi ngilokholo lokuthi uNkulunkulu ukhona uzonginikeza into engifunayo umuntu womuntu akazikhulekeli hayi ukuthi uzoyokhulekela umuntu azakufake namanye amademoni hayi cha leyo ayisonto right
kusenjalo ngenxa yalokhu kuganga osekungene kwezokholo ikomishini evikela amalungelo abezenkolo kwele South Africa iphakathi kokudinga indlela ezakwenqabela ngokusebenza kwabafundisi laba labaprofeti abeza bembede isikhumba semvu kanti ngaphakathi zimpisi ezingela ezingabadla mele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zikasithandekile emhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile emhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele parliamente engowebandla lezanu PF esichasisela ngemizamo yakhe yokuthuthukisa impilo yabantwana kuba kulesi sigaba kwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Uyazi ukuthi lokho engangena enkaya kuhamba kuhle kakhulu. Ngithe ngingena enkaya ngale bekulama secondary schools amabili kuphela alo A level. Khathesi ama secondary schools alo A level asefika 8. Ngithe ngingena enkaya kulama ward angelapha angela secondary school angu 7. Wonke khathesi siyenkayi akula ward engela secondary school. Eyinye siyivule 2 weeks ago. Sisilwa futhi ukuthi ivulo ngabe ngangingekho abantwana ngabe bayaqhubeka esiba lokukhathazeka
lingazibetha ngamabizo ezinye izigaba lamanye ama ward
year imdengelele ward 26 sifake ilokuzweni secondary school emdengelele safake secondary school esikhoboko safake secondary school ward 2 ebingekho ku ward 2 emaphasapha safaka i secondary school ezingu 2 ward 8 engwaladi le nyamazana safake secondary school ward 1 esembeule khona le ekubhoda le silobele khathi sikhuluma so senginegotiate lamanye ama-church ifuna ukufaka i-boarding school ku-ward 10 ama-secondary schools wonke wona lawo ayengekho kutho ukuthi abantwana besithi bangafika ku-grade 7 sebehlala phansi kumbe bahambe imimango efika 10 kilometers khathesi sengilwisa ukuthi ama-secondary schools la abe lamagedi ukwenzela ukuthi abantwana khathesi-ke babe le-computer ngoba lapho ungumkhokheli ungayinvesti generation ebuyayo uyabungela kusasa yesizwe khathesi ungakhangela enkayi uzathola ukuthi balutshwane abantwana abangabuyela baye kuba ngamanesi baye kuba ngamapholisa baye kuba ngamatitsha ngilesinye isikolo esilamatitsha vele maswingo kuphela okungela ngitsho gabavele lakwethu bavele maswingo kuphela bona so khonokuyana ungaze uthi wena yinafaka nini abantwana abavela la kuzaba yinkinga lapha wena njengomkhokheli ungazange waqala wafacilitate education yabo kuma secondary schools laba babe sebepasile ukuthi bapase form 4 kuhle kumbe bapase u form 6 kuhle ngiyabancedisa ukuthi bangene kuma colleges ukwenzela ukuthi bangangena kuma colleges bese bebuyela back besiyasebenza ekhaya
ye laphana belisathi lincedisana lezakhamizi yizo yini ezakhayo lapha imali njalo liyithatha ngapi
ye izakhamizi ziyachaya izidina sibe sesisakha-ke izikolo bese kusithi lami ngingazuza izimali enxa enzuze ezinye ngiyathatha kusalari yami yebu-m p ezinye ngiyaphiwa ngabangani bese sincedisana-ke ukukhweza uphahla kumbe sinikane isamende kumbe okunye okunjalo
ye belisathi kulokunye njalo eselikwenzile
ye angisho abona ukuthi abantwana bangaphuma esikolweni ngaphandle kokubana umntwana abe lakwenzayo ngezandla noma umuzi wakhe ukuthi awurane kuyabanzima so sesisakha laphana egwelitshena i-training center i-training center leyana trena amajaha ukuthi benze i-building abangamankazana bathunge laba abangamajaha abaningi bakhona sebethe bephume khonaphana bathola imisebenzi eyokuthi babe ngobhilida abanye ngikhuluma so although I'm not encouraging it basebotswana bakhathiwe bangobhilida khona ngayo lathi ngapha enkayi asashoti obhilida abazabe besakhela abadala izindlu kube le competition yokuthi sakhe izambuzi kwathiwa izambuzi ezinhle kakhulu and abantu bayakuthokozelela khona kuyalo and abantwana abathungayo siyaba kutaza futhi ukuthi bese bethungela isikolo ama-uniform khonokuyana kwenza ukuthi bese bezidalela imisebenzi bona
like lathi lina kulesinye isikolo lapho kulaba balisi abavela emaswingo kukhona elikwenzayo ngalokhu yini ukubona ukuthi abantwana bafunda ngolimi abaluzwisisayo
yinto esangikhathazayo kakhulu yona leyo but okungidisturbe kakhulu yikuthi u-headmaster wakusona eso sikolo usexotshe omunye umama ove kumele ukuthi ngabe uyafundisa la ekhonapha manje umama lo kakumphathi kuhle khonokho sisazama ukuthi sikubone ukuthi uza kuhambisa njani kuhamba njani lapha bevele emaswingo kodwa bekhuluma isindebele befundisa ngesindebele akula problem okule problem khona yikuthi bese befika ngale bangaze bafundisa abantwana ngolimi lwabo and that is the policy yeZimbabwe ukuthi abantwana kabafundiswe ngolimi
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalela ephalamende engowebandla leZANU-PF asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile Mhlanga ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ebezikhokhela Owayengusenator weMakhokhoba uMnumzana Matson Hlalo uthi uzaqhubeka elwisa ukuthi aphiwe isikhundla sakhe. Ukuvalwa kwamafekitali kobulawayo kuqhubekela phambili. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande Lilali.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.